into yakuqala akuna nto engingayitsho ngophilisila ngoba thina imat south recently sike saba le-presidential meeting saviza ama-members e-national executive even lo president wethu wesimeme bekhona kasizange sidiscase lutho ngophilisila sadiscasa ngama-issues ukuthi iparty ingafunctiona njani sibumbe njani ama-structures njengobani khathesi iminyaka emibili nale enzasesikhangelane lokhethu yinto esadiscasa ngayo not okukaphrisila zange sidiscase ngakho.
Manje Paulina lithini ngodaba lolu esiluzwayo ukuthi abasakhulayo bathi akaxotshwe?
Ye, abasakhulayo bangabe kungumbono wabo ngoba njengebandla elivumela ukuthi lo nalo umuntu abe lo mbono wakhe awutho akutshoyo kakusiko ukuthi babe be-wrong umbono wabo njengo-individual ungaba lo mbono wakho utsho ayisiko ukuthi ngathi mina ubanika ngimtandi kumbe ubanika nga ukhithiwe ayisiko ukuthi usekhithiwe ngoba ngumbono wami yilungelo lami as an individual yilungelo labo njengabatha ukubona kwabo kodwa kayisiyo ukuthi iparty ikhulume ngabo kumbe sithi i-mat south kayizange ke ihlale phansi ikhulume ngodaba lukaphrisila msiyayilambo.
Lina njenge-province lizathatha nyathelo bani, kukhona yini liza kwenza ukuthi udaba lolu lungaqhubekeli phambili?
Thina njenge-mat south singasatsho ukuthi iparty yonke ezewol sithi i-mat south uma kule problem ifuze isolve ngabantu be-mat south bazasilanda abatsha ukuthi besibona ngalokhu nothi ukuthi sikubone kwenye indawo okwakhathesi kufana nokuthi mina ngindizengo-chairperson kuyafana ukuthi asikezwa lutho.